Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 8 kuZibandlela 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iziphathamandla zebandla lezanu PF kobulawayo zithi zilethemba lokuthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo olokudinga amalunga edale lePhalamende kuleli dolobho ngenxa yenhlelo zentuthuko aziqhubayo.
Lamasiyane sibanika lapha nalapha njengoba imisebenzi ngekho kodwa bathole ke okuzabalethela imali endlini ukuthi benelise ukubhadala ama-school fees nokuthenga okunye ungabe uthelele ukubhadala ama-rent.
Iningi labantu lithi liyawujabulela umbukiso wemifanekiso etshengisa imbali yeqembu lenguqu ele Highlanders osaqhubeka eNational Art Gallery kobulawayo.
Kanti siyabona emarediyweni ezikolo lapha kuyafundwa imbali, sekufundwa ngabobuyanehanda nabobantu ukuze bangakhohlakali. Kanti thina into yethu esiyithanda kangaka yona yodwa zwi, abantwabethu nezizukulwane bazakhohlwa.
Kweziphathelane labatsha sixoxa lomsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zebandla lezanu PF kobulawayo zithi zilethemba lokuthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018. Olokudinga amalunga edale lePhalamende kuleli dolobho ngenxa yenhlelo zentuthuko aziqhubayo. Zona zithakazelelwa ngabaningi. Ibandla leli lanqoba ePhelandaba Mpophoma, eLobhengula kanye leMakhokhoba ngemva kokuba ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai eliyilo elalize lilezihlalo eziningi zePhalamende kuleli dolobho selikhalele ukungena kukhetho lisethesa ibandla leZANU PF umlando wokuqilibezela. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Joseph Chuma, ummeli wePhelandaba Mpophoma edale lePhalamende engowebandla leZANU PF.
Siguqule into eziningi kakhulu, sathi nalapha nalapha noma nje umumo wesizwe uvele unzima, kodwa sizamile ukubana singene ebantwini sihamba lo mlayezo lokuthula, umlayezo lokumanyana, umlayezo lokwakha isizwe. Sadinga uncedo lapha lalapha, ngikhuluma nje iveli katesi ikhisimusi edlileyo katesi, sike sihamba labo abantu sabadingela lokhu lalokhu ama-rice lalalo ukuthi bathole okokuthi badle bapheke. Ngapha futhi sidinga la ma-project okuthi abantu bathole into yokwenza ezababisela imali ezindlini. Sike sagijima la masiyane sibanika lapha lalapha njengoba imisebenzi ngekho kodwa bathole ke okuzabalethela imali endlini ukuthi benelise ukubhadala ama-school fees nokuthenga okunye ungabe uthelele ukubhadala ama-rent.
Kungabe kunike isibonelo kubahlali bebulawayo ukuthi ibandla lakho lingenza ngcono kuwo wonke amawadi singasakhangeli lawa aya kuZANU PF kuphela?
Isibonelo sibile esiqinileyo ngoba ngihlala ngikhuluma ngithi kona ungathenga isitofu sakho kumbe ifridge yakho uyifake endlini engela magetsi, kuyala kuloku yistofu noma ungazofaka amanzi ngembiza akusoze kubile, kumbe ufake amanzi aqanda efrijini kasoze aqande ngenxa yokuthi uyabufake efrijini engakhonethwanga emagetsini. Isho ukuthi khona noma ungazofake ummeli we-opposition uyabufana lomuntu osufake isitofu endlini engela magetsi, ngoba ummeli we-opposition wana ukuthi ayo-connect emagetsini phambili ngale kusuka kube nzima, ngoba kuyabe kungasela kubonana kuhle abantu babe sebekhayelelana phakathi ukuthi halo ngwaleli bandla lo ngwaleli bandla.
Lo umnumzana Joseph Chuma, ummeli wePhelandaba Mpophoma edale lePhalamende ongowebandla leZANU PF, sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo unkosikazi noma Themba Ndlovu Umeli weGwanda Central edalele eParliamente njalo engowebandla elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe seliqalisile ukulungiselela ukhetho eMathebeleland South njalo kusobala ukuthi lilosekelo.
Asiyekeli ukufika ebantwini sincengela ivote lokuthi funa ngo-2018 lathi singena sikhumulanga. Ngakutshela ukuthi kade ngile esithi provincial council yabomama abantu baphume ngamangala. Abantu ibandla balifuna sibili lanxa baqilwa kodwa hhayi abantu bayaveza ukuthi ibandla ngikhona sebelifuna ngamandla.
Lokhu likubona njani njengoba izihlalo eziningi zikubandla leZANU-P F?
Sikubona nge-outcome yabantu nxa singabiza imihlangano ngoba abantu baphuma bebaningi kakhulu bese sizibuza ngoba siyalandelela sibona ukuthi hhayi abantu laba bavota kanti manje nxa bavotela lelani elinye ibandla wayesingenza imihlangano bephuma bebaningi kangaka. Yikho kusinika ihophu yokuthi hhayi kwelinye ilanga sizawina ngoba abantu basemilati abakalezitheni.
Kodwa likaze libone nje nxa liphosa ilihlo kwabanye benu beZANU-P F ukuthi mhlawumbe ababo babuya bebebaningi kulabeni.
Hayi, mina ngikhona ukuthi ababo bake bebebaningi kulabethu ngoba mhla kulo mhlangano weZANU loyathenga isinkwa kuphela uyabuthwa kuphela ukuthi ihambe emhlanganweni noma ungaso wakhona loya ngaphi kumbe kade usezibhedlela yabuthwa kuphela ukuthi uye emhlanganweni. So angikhona ukuthi ngingathi baba labantu abaningi ngoba abantu babuthwa ngenkani.
Nxa lixoxisana labantu bathini bayazwisisa yini okwenzakalayo ngoba abanye bayachothoza ukuthi MDC yathi ayingeni kukhetho kodwa kwesinye isikhathi ithi iyangena.
Vele akula lapho esake sathi siyangena kumbe sizangena. Sathi nxa kungela ama-reforms vele kasipoze singene and abantu bayakuzwisisa.
Lowo ngummeli weGwanda Central edalela eParliamente unkosikazi Nomathemba Ndlovu ongowebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai sixoxelaye ekhonale eGwanda. Ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Awin bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
silale mawin
siyalibingelela zulukandaba lapha emsakazweni oliyamukela ngenjabulo nguGibbs Dube eWashington DC. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje lomnumzana Rafael Mthombeni isalona seZimbabwe esihlala eDallas eTexas eUSA. Baba Mthombeni kunjani?
Ngiyaphila Dube, kunjani mfowethu?
Hayi, ngiphile kakhulu, kunjani khonapho?
Ngapha kumqando ngalezi nsuku ngathi kulomoya bekungathi kuzafefeza isinowo lapha.
Mhm. Ye, zihle singene edabeni lwethu lwalamhlanje lapho siqoka khona ngokukhulisa abantwana endaweni ezinjengezemelika. Kambe kunjani khona ukukhulisa abantwana emazweni?
Ukukhulisa abantwana emazweni kuzima. Ukuzima ngoba akufanani nokukhulisa abantwana lokhu thina esakhuliswa ngakho. Ngoba abantwana lapha indlela abaphathwa ngayo yehlukene lendlela esingabe thina sakhuliswa kumele sibaphathe ngayo ezindaweni le.
So singathi-ke ongani kuyehlukene kakhulu kuyini?
Ukuthi abantwana ngabakhuzwa, abantwana ngabatshaywa ukuthi kunguthathu uswazi umthwapho linyawo lezi umqondisa indlela akuqalwa. Uqalwa sivilijele enkulu sivilileyo ukuthi uyahamba kumbe bakuthathele umntwana wakhona lo ayehlala khona lapho ungakwazi kubona.
So nxa-ke umntwana engasagaswa kancane akusikho ukuthi-ke umuntu sekukhulisa amahlongandlebe.
Yabe kunjalo yokuthi nje thina angithi nxa kuvele kungokwakithi kusekhaya. Njengoba nje mina nginje khonapha ngilo mfana esengimkhulisile pho wafika ele minyaka emithathu khathesi leyangena u-20. Ukuthi khonaphana eminyakeni emithathu yona leyana ezefika ku-20 sengimnembe kangaki angikwazi. Kodwa-ke ngiyamnemba ngize ngingathi ngiyamethusela ukuthi hambe ekhuluma khonapho u-911 wakho lo bone then kuyabe kumsiza kumqondisa. Kodwa-ke ngiyabe ngikwazi ukuthi licale likhulu kakhulu
Siyabona ukuthi lekhaya nxa ukuthi ukhulisa abantwana kulabo gogo kulabo babakazi labantu abathize nje konapho so lapha ke bakhona yini abanye babe seduzana ukuthi bancede ngelizwe elilodwa kumba amabili ukuthi baqondise abantwana
hayi lokho kuvele into ke evele esilahlekele de noma lapha emazweni uyimuli wena umkhosikazi wakho lo mntanakho labantu bakho kuphelile phapho akula anti akulani lekakwabo abakhulu okuningi kwakhona bakufunda kubangane babo ngale lapho esikolo kakhulu lapho badlala khona bese besenza njengakhona lokho okwenziwa yilaba abalapha ngoba ngithi lapha kungakibo labo abalapha
mhm singathi-ke nxa singavala udaba lwethu lamhlanje ungathi pho-ke nxa ukhulisa umntwana okumele ukwenze sibili kwenza into umfukamele kuyini
okumele ukwenze ukuthi ubulokhu umkhumbuza ukuthi khona ukhumbule ukuthi wena awusiwa lapha ukhumbule ukuthi wena ungubani ukhumbule ukuthi wena akumelanga wenze izinto lezi ezinjengalezi kufanele ukuthi wena ufuqe kakhulu kumbe isikolo wedlule laba bantu balapha ngoba laba bantu ungakibo lapha kufanele ukuthi ungenzi njengalokho okwenziwa ngabangani bakho labo babonayo ukulokhu uhlala udikitela kwenzela ukuthi umntwana azazi
mhm ayike siyabonga kakhulu-ke mnumzana Raphael Mthombeni valelisa abalaleli ba
ye sanani kuhle balaleli siyalithanda
ye leso isizalwane sezimbabwe esihlala eDallas Texas umnumzana Raphael Mthombeni ebesixoxa laye ngokukhulisa abantwana emelika silethemba lokuthi siyahlanganisa abaphilileyo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo Zemba uGibbs Dube lilale
Siyabonga Gibbs. Yesizwe uNtungameli Nkomo esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lomsakazi omkhulu umnumzana Ezra Chisa Sibanda yena olenhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo. Chisa ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu Ntungazi kulesikhathi eside singaxoxa emsakazweni wabantu. Ngiyabonga kakhulu ehlelweni lakho.
Akusitshele ngenhlelo zakho kuyini kahle kahle okwenzayo?
Ngiyabonga kakhulu unikezele lithuba eZimbabwe lesikuyo eZimbabwe ke enganaki intandane engayangi enganaki abasakhulayo ngibone kufanele ukubana ke abasakhulayo engangixoxa labo ke ngaqala ngasedolobheni ngikhangele ngibona abasakhulayo ngibona abantwana ke abalele abalama 13 14 15 years sebethengisa imizimba ukubana ke baziphilise ngoba bengelayo ke imali zokuya ke kuthiwa ngama school fees ukuthi baye esikolweni kuthe kunjalo ngakhangela ke izintandane lezi zisemakhaya ezingela mali-ke yokuthi bangene-ke esikolweni bafunde so uhlelo lami kuthiwa i-Ezra Chisa Initiative lolu hlelo ngicela-ke abangani abasemhlabeni onke jikelela abangaziyo angina mali mina njengomsakazi ngingumuntu ozama uhlanganisa ukuthi ngikhulume nje bantu bezimbabwe angeke sisekele silahleke izintandane silahlele aba basakhulayo sibayekele baduhe-ke iganga bathengise imizimba benza isitsotsi isikolo lanxa ungenamsebenzi kungcono sibathe esikolweni ngakho-ke abangani wami-ke ngalokho kuthiwa i-social network umhlaba wonke jikele bajikele abanye ama-$5 abanye ama-$10 abanye ama-$20 ngithathe leyo mali ngibabhadalele ama-school fees okwamanje ngilabantwana abayi-21 engibasizayo ezichisa initiative abafundayo njalo-ke sesilo munye-ke oqedile i-university seyigraduate okwamanje samthola-ke lo mntwana-ke elabo-14 sefundile wapasa azaqeda-ke i-degree yakhe e-development of studies okwamanje semelele komsebenzi nxa simchiya eseqede-ke le degree kungcono akufanani kulokodwa ngasamekela wazilahla wangena iganga
kwabangamathumi amabili lanye laba othi uyabancedisa bangaka abase-primary bangaka abase-secondary
abase-primary bangu-14 then abanye laba-ke yibo abaku-secondary school ku-20 le engikhuluma ngayo ngefunda i-secondary le-primary angibala base university abangu 6 esifasizayo oyedwa ngiyoqalele esaqala ngaye ke ukuqhaza lokuthi ayenza Chisa initiative saqhaza nginalowo siqedeke degree lakhe ke 6 years efunda wazochaka 3 years siqedile ke ngimese ubongelayo abaningi laba ke base primary abase primary bonke zintandane laba abaningi abase secondary abazali babo ngabangayenelisiyo kubasiza abanye bakhona behlukana baba nomama abanye baba wafa abanye umama usegoli kodwa wachila ugogo yiwo laba esibasiza
abangathanda ukukuncedisa Chisa bangakuncedisa njani kukhona yini mhlawumbe ebulenjini lapha bangafinyelela khona bakwazi ukuphathisa
ikuhamba ke kuloko kuthongo as a Chisa Sibanda kuFacebook noma kuTwitter as a Chisa bahambe lapha kuGoFund ubhaliwe nje kwehlukene kulala abadothengisa imizimba kule funding yakhona kulalabo ke abazintandana abafuna ama-school fees kuthiwa iGoFund bengadonata loba ngokusifonela ke kumfonela inamba yami ke iWhatsapp number yami ngu-0044798556895 yaphinda njalo 0044798556895
ukhuluma njalo ngabantwana abathengisa imizimba sike sakubona ubhoda ngedolobho lakobulawayo ukhulumisana labo uthe ukwenza khona ukukhuluma labo ebusuku uzwe njani
ngeze ubuhlungu ngadabuka kakhulu ngoba wawukhangele ngikhuluma nawo omunye asithi hhayi uzobuza ngeminyaka yami mbo ufuna ukulala lami unike imali yami $2 unike $3 lale sehlukane so phakathi kwegenga le abantwana labasakhuluma lawo ngithanda ukuwutshela nje labalaleli bonke ubona abathathu bangikhona sebevumelane lo hlelo lethu libaphume-ke laphana ekuthengiseni imizimba oyedwa ule 20 years omunye ule 15 omunye ule 16 bobathathu sebevumele ukuphuma uzabona sesixoxa labo kwesebebuyeleke esikolweni njalo bafuna-ke ukusizwa ngokusapoti ukubana-ke lingabuyeleke emgwaqweni
hhayi siyabonga sengathi ungaqhubeka ngomsebenzi wakho omuhle Chisa siyabonga kakhulu
siyabonga kakhulu Ntunga kunikeza kuleli thuba-ke labalaleli bonke bomsakazo we-Studio 7 siyabonga kakhulu
lolobe kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo msakazi omkhulu umnumzana Ezra Chisa Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili nkomo
siyabonga ntungamili le balaleli istudio 7 esakazayo ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha ivoice of america ese-washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku-short wave 4930605 la ku-15460 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com ngesizwe eziphathelane lokholo silo ntungameli nkomo
yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya namhlanje njengemvama ngihamba lo mfundisi useni Sibanda mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo
siyabonga kakhulu lathi siyamukela abalaleli bethu namhlanje
uphethe ubumbhalo namhlanje
ye namhlanje bemfuna ukuthi sikhangele indaba yokuthi kuyini okuvimbela ukuthi imthandazo yabantu uNkulunkulu akhane engayiphenduli ngikhangele umbhalo kaJakobe uJakobe kuTestament entsha ichapter ka-5 verse nga-15 ithi yona umkhuleko wokukholwa uyamsilisa ogulayo le nkosi iza kumsilisa uba enzile izono iza kumthethelela ngakho-ke vumani izono zenu omunye komunye likhulekelane ukuze lisiliswe umkhuleko womuntu olungileyo ulwamandla kakhulu ivesi ka-17 ibisisithi yona u-Elijah wayengumuntu njengathi nje wakhuleka ngokuqotho ukuba lingani kalinanga emhlabeni okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha izulu wabuya wakhuleka izulu lana lo mhlaba wathela izithelo zawo ngakho bemfuna ukukhangela ukuthi njengoba saqalisa umnyaka omuthi 2017 abalaleli bethu bengabe abaningi umnyaka lo wedlulayo ngomuntu wayethandaze bona izinto zingenzakali sesinanzelela ukuthi abantu abaningi yikho besuka behamba besiyadinga amaprofeta besiyadinga abanye kodwa bemfuna ukuthi sichazulule sinanzelele ukuthi ungakwanisa ukuthi uzithandazele wena uwedwa uNkulunkulu akuphendule kodwa kuyini okumelana lokuthi imithandazo yethu isebenze okokuqala ngasikhangele kuleyani verse ngiyabona ukuthi okokuqala ukuthi isikhathi esiningi into yenza ukuthi uNkulunkulu engaphenduli imithandazo umuntu uyabe lesono angasivumiyo phambi kukaNkulunkulu ngoba siyananzela laphana uJakob ukuthi vumani izono komunye lomunye ukuze uNkulunkulu alithethelele njalo siyazi uIsaya uyakhuluma ukuthi yena kuyini okusehlukanisa loNkulunkulu ukuthi izono zethu ziba bomvu njengegazi phambi kwakhe ikanti yena kumele asigezise sibe mhlophe ngakho isono sethu siyavimbela ukuthi uNkulunkulu aphendule imithandazo yethu banengi abantu abafuna ukuphila esonweni kodwa befuna njalo ukuthi uNkulunkulu abenzele izinto ngakho lokhu kungeke kwenzakala okwesibili into eqakathekileyo emelana nakhonoko ukuthi imithandazo ungaphendulwa uNkulunkulu ngiyananzelela ukuthi banengi abantu abathandazayo kuNkulunkulu kodwa umuntu engakholwa ukuthi uNkulunkulu uzawuphendula umthandazo wakhe kungabe kuzwakala kuyinto eyinhlekisa kodwa kuvamile ukuthi abantu abaningi baba njalo empilweni ngoba singananzelela lapha uJakob uthi yena umkhuleko kuverse ka-15 ukuthi umkhuleko womuntu okholwayo uyamsilisa ogulwayo njalo kususithela ku-16 umkhuleko womuntu olungileyo ulamandla kakhulu ngakho nxa umuntu ethandaza ekholwa kuba lamandla kodwa nxa ungakholwa akula lutho lenzakalayo akula lutho emhlabeni uNkulunkulu angalwenza ngaphandle kokuthi umuntu athandaze ngakho kuyafana lesizwe sethu seZimbabwe singatshona sikhala ngaphandle kokuthi size sithandaze akula lutho uNkulunkulu angalwenza uNkulunkulu yabemelele thina ukuthi sithandaze ukwenzela ukuthi isandla sakhe-ke sibe sesingenela kumumo lo esifunda kungenele kiwo yiyo amazwi engibona ekuqakathekile ebesingakhangela namhlanje kusihle
kwiqibe ngomthandazo mfundisi
besiyathandaza namhlanje ntambama sikholwa ukuba uNkulunkulu uyaphendula imithandazo ngakho niyathandaza sithandazela abagulayo sithandazela abantu abakhangele kuNkulunkulu ukuthi abaphendule imithandazo yabo sithandazele ikakhulu isizwe sethu seZimbabwe sesiletha kuwe uNkulunkulu ngegama likaJesu siletha labantwana abaza kuya ezikolo siyazi ukuthi izikolo ziyovulwa liziki elandelayo ngakho siyabathandazela igama likaJesu ukuba uNkulunkulu uzabakhokhela njalo uNkulunkulu sithandazele ukuba ilizwe lethu leZimbabwe ngabe ungalikhulula ulise kwisigaba esinye njalo uphilise kulaba bonke abagulayo abasezibhedlela abasilaleleyo kulumsakazo ubathinte ngesandla sakho esilamandla egama likaJesu amen
amen mfundisi siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sibe sonke njalo ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lilami untungameli inkomo lo mfundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ngithemba olendlebe zokuzwa uzwile siyabonga ntungameli iningi labalandeli beqembu lenguqu ele Highlanders lithi liyawujabulela umbukiso wemifanekiso etshengisa imbali yaleli qembu osaqhubeka eNational Art Gallery kobulawayo. Umnumzana Phathisa Nyathi obona ngokulondolozwa kwembali yamaNdebele usanda ukulandisa ngembali yabazukulu benkosi uLobhengula uAlbert Lorose Khumalo okuyibo abadlala indima enkulu ekubunjweni kweqembu leHighlanders ngomnyaka ka-1926.
U-Albert Lorose bake beza bezethonisa inkomo zikayise mkhulu uLobhengula. Hayi ke beyindaba eyangena khonaphana e-High Court. Ngase kuxoxelwa umsele uHlabangani uyise kaVana laba abaziyo uyayilinda. Watsho-ke wathi hayi amajahana abazulu bakaLobhengula bake bayafika khonalo kwakuthiwa kulele khona inkosi. Ngoba hayi sasiyisiphamaswe nje kwakungenalutho kodwa ke kwathiwa amadayimani amadayimani lawo ngokukhuluma kwaseli babe wasiyacupha bewathengisa ke imali yaba yiyo eyasetshenziswayo ukubumba iHighlanders ngo-1926.
Umnumzana Luke Mkandla owande ukuqoqa inhlelo zaleli qembu uchasisa ngokuqhakatheka kwalumbukiso.
Sakhangela ukuthi bekukuhle ukuthi le 90 years sidinga imali njengoba iqembu lingenamali. Azaphinde sathi hayi, kathi siyabona emaredweni lezikolo lapha kuyafundwa imbali, sekufundwa ngabobuya nehanda nabobani ukuze bangakhohlakali. Kanti thina into yethu esiyithanda kangaka yona yodwa zwi. Abantwabethu lezizukulwane bazakhohlwa, bakholisa ngeHighlander bengazi ukuthi ivela. Savumelana ukuthi let's concentrate on the history of Highlanders. Abantu bakwazi ukuthi Highlander vele yasungulwa ngaphi.
Ukusungulwa lombuthano ngenyanga edluleyo emkhosini owaqhutshelwa koBulawayo kwakulabahlabeleli abahaya leli qembu. Umbukiso lo uphela ekugcineni kwayona le inyanga ekazibandlela. Ngesizwe umculo othi amahlola nyama uvela kusisa senkosi. Bali ukholisile lo mculo liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 amahlola nyama. Singakehlukani othi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Iziphathamandla zebandla lezanu PF koBulawayo zithi zilethemba lokuthi ibandla leli lizanqoba kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018 olokulunga olokudinga amalunga edalela eParliamente. Selugqiba lapha uhlelo lwethulwa namhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.